Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempela sonto.
Ya isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa bethenga ukudla, abala mali esingama savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi nxa sokunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo ke abaningi vele bazingela besidla, or ngathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo ke kusho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona kusho ukuthi iy'ngulo eziningi zizaba senkingeni, kumbe ngithi zisenkingeni vele njengoba so abantu abaningi bagcina ukuya emkambo. Khonapho sikuthi abantu bevela vele kukhefu nje kade ngala muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci, kusale laba ukuthi ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo la malunga ethu, cabanga ukuthi abantu abazisebenzayo njengoba bephethe umkhonomi ungasikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Tshengisela ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu esithi they are providing an essential service kumbe baletha uqakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo ke sicabanga ukuthi ngawuhulumende uvumele kumbe ngaba uyavumela ithiwa sisekhona ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zinezi ezokuthi kulwisane lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize, bageze izandla, bagqoke ama-mask.
Ingcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalivalwe okwenyanga eyodwa, amabhizinesi amaningi bebelethemba elokuthi bazaqala ukuvuka, bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini la kwi-economy yethu ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%, sokuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende wezanu-PF uhulumende kaMnangagwa ikuba locuku, ikuba lesihluku ukuthi kuthiwe sokuvalwa ilizwe sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayale khuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela ukumemetheka komkhuhlane lo, hatshi ukuthi kuvalwe ama-business. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule transport sector, abantu benelise ukugada bahambe kuhle ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayinele amabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayine emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayenqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke usiyaphambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu kakuphileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana ke lomthetho abantu behamba okungamelanga bahambe ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza, abaningi baphila ngokuthengisa. Yikho nxa bangasathengisi ukuthi ukuthi-ke akusaphileki, abantu bagcina besithi hhayi kungcono ukubulawa yikorona kulokubulawa yindlala ngoba indlala izabulala bonke labantwana, kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo. Yikho-ke uhulumende sibona ngani uphambanisile khona lapho. Yebo kambe umkhuhlane uyamemetheka, kodwa-ke kumele adinga izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane. Kumbe ngakathi sikhuluma ngama-vaccines yena la kuthiwa asekhona, ukuthi ahlolisiswa abonakala ukuthi angasebenza njani, ahlolisiswa abonakala ukuthi angena njani elizweni, abantu bakancedwa njani, akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhane, hatshi ukuthi abantu-ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangayi emsebenzini, bavalelwe ukuthi bangazisebenzi.
Undiweni uthi bona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakoBulawayo ukulwisana lobhubhane lwe-coronavirus.
Njengenhlanganiso futhi njalo azange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele, kodwa sikumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers, sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers okugeza izandla amabhakethi lana. Sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha koBulawayo.
Uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala, lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu.